sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 23 kuzibandlela 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo obona ngezokwethula kwembiko ochothoza abakholelwa esiKristu abathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Masemnakagwa aqhubeke esembusweni.
Angithi sithi sikudemokrasi. So nxa sikudemokrasi, kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe.
Abakubandla leZANU-PF bathi uMnumzana Jan van Mswere ulelungelo lokukhuluma ngodaba lolu.
Lokhu esikubona ngalezi nsuku ngumhlola, umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations.
Abaphikisayo bayakuxothoza lokho. Kuduka idamu elikhulu elisetshenziswa ngabantu abaningi esigabeni seyinsiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko uMnumzana Jan van Mswere uthi akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo zingenele kwezombusazwe. Uthi akulamkantsho okwethulwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Masemnakagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Uthi amalunga edala lephalamende akhangelelwe ukuthi azalungisa umthetho omutsha ozalawula ukuhlala kwaMnakagwa esikhundleni. Kula malunga ebandla leZANU-PF lamanye akucelele CCC elikhokhela usicamfundo Waltman Ncube afuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnakagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abanengi abakubandla leZANU-PF labaphikisayo abakusolayo lokhu abathi kumele uMnakagwa esuke embusweni kungaphethwa esikhathi sakhe sokubusa. Siza lethulela udaba lolo ngokugceleyo esigabeni esilandelayo. Sekudubuke idamu elikhulu esigabeni seyinsiza esabelweni seMathebeleland South ebelisetshenziswa ngabalimi abanengi njalo obekunatha khona inkomo lezinye izifuyo. Ukhansela kaWard 6 unkosikazi Matilda Dube uthi bazama ukuvuselela idamu leli elinceda kakhulu uZulu abekhangelele ukuthi lizagcwala bethiye inhlanzi bekhamanzi okuthelezela lokunye. Uxoxa loGibbs Dube oweStudio 7.
Hayi idamu leli ibizela yalo kuthiwa yisewandisigeni leli lidamu elikhulu okumangalisayo thina lokho esazalwayo ngazikithi kodwa lonyaka lithile wahlala kungalalutho phakathi izakhamizi zazazama ukuthi zigedlise ngokwathi ukuthi zithole amanzi okunathi sizifuyo kwasokufika izulu selisiza izulu lami nasilozwayo lani izulu idamu lagcwala lachitha kwathalisa yonke umuntu kanti phansi lokho lilitha kancane kwagcina sokuvuleka phansi kuthe kuvuleke phansi amanzi aqalisa ukuphuma kambija nambijane kwaze kwavuleka isikhali kalakade aphume itshaza afule itshaza njengengane namanzi ayefolweni kwagcina kusenzani kwatunza umbundulwana manje umbundulwa ulwana usukwabulile ngisuya khona kwase kule khethi kwenye indawo kodwa kungabadilili lonke amabhasi izulu lelana lokho lifinya lokho lifinya kwagcina kungokothekele ukuthi lebhasi ngangena phakathi angisela manzi hlobo.
Idamu leli vele lisetshenziswa ngabantu abaningi kanganani njalo kulihlupha kanganani lokho sokwenzekile?
Lokho kubuhlungu kakhulu. Idamu leli lisetshenziswa ngabantu bangapha eTelavivi liphinde lisetshenziswe yindeleyo kulele dibha khonapho kule zitolo khonapho kule kliniki khonapho kule sikolo khonapho hayi sokubuhlungu kubi kakhulu.
Pho lizalilungisa njani nkosikazi Dube?
Thina siyacela uncedo kwalokuthi ingabekwa ngubani ongabuya yedwa ukuthi sesikhona ukukhalekhe ezulu lelalaningana futhi kunjenenhlimbijana ukuthi zisiwe zinathi.
Bese lilungisa yini kumbe vele kuyehlula ukuthi lingenzani?
Hayi, awungazange lilungisa amanzi kade liphuma. Lalisigujwe idamu leli okwakunesihlahla samaflawuzi. Hawo lililungisa kathesi alikalungiswa. Amanjimela abuya lawo. Asike athi nxa kuthiwani izulu kakuvuli.
So manje vele singathi akula nto lingayenza khona manje?
Hayi, kungenziwa nxa abantu bengabuya bebonisane ukuthi akubenja akubenje. Asingake sifise akwenzakali, kodwa kungenzakali.
Ye akucela ebantwini lapho ukuthi pho uncedo lelicelayo yilophi? Khuluma labantu uthele inombolo zakho.
Bakithi esiyicelayo ukuthi sicela ukuthi kuze size yakhelwa idamu lelana khonapho kudamu khona. Usiza labantu abaziyithi ukuthi bangayenza njani. Siyakucela izinsizi zangakhona lezamente.
Abafuna ukuthi bakudinge bakuthole kunombolo yiphi?
Eyami ihambe eliyithola masinyane masinyane lekumbelimbeli 0712516132.
Yeah, iphindi
0712516132.
Lo nkosikazi Matilda Dube ukhansela ka ward 6 obexoxalo Gibbs TV Studio 7 ese vokola esigabeni seinsiza. Izakhamizi ezilima kobulawayo zithi sezikhangelele isivuno esihle kulandela ukuna kwezulu eliningi eliqale ekupheleni komnyaka owedluleyo. Ikhansili ithi kulabe phula imithetho yokulima edolobheni leli. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka izulu liyana okumangalisayo uma kuqathaniswa leminyaka edluleyo. Osokubangele ukuba izakhamizi zedolobho lakobulawayo zilime lapho okuvunyelwa khona lalapho okungavunyelwa khona ikhansili. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ncube olima lapho okuvunyelwa khona uthi uyajabula kakhulu uma izulu lisina kuhle kanje.
Siyathaba kakhulu ngezulu leli likhona. Sesilimile sibithi nasaqalisa lo mzukulu wami uchisa laphana ngamadisemba ngama-10 December laphana lichisa sahamba sayahlanyela. Hayi, kumila kwakhona kwangani kuyahlupha kwaba ngama-1-1. Kulezi nsuku sesihlakula thina sesihamba sigcwalisa khona phana ezikhaleni. Inhlanyelo nje kuphela yiyo engani iyahlupha ngobana kumele ubuhlanyela uphindaphinda. But sokukuhle enye indlela emangalisayo lapho sokuhlakulwe khona. Vele thina salima sahle sasuka salima. Bazavuna abantu khona phedorobheni.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ilomthetho othi abantu akumelanga balime eduze lezifudlana okwesibanga esingaba ngamamitha angamachumi amathathu, 39 meters kanye lamachumi amabili lanhlanu. Unkosikazi Faith Rundare yena ulima eduze lomgwaqo kodwa kude lebholoho.
Ngiyabona ikhansili ihluphana ngabantu abalimayo emvulweni. Bayadisturba i-environment. Thina sikatshana ngemfula asizange sibabone, asizange sibabone.
Izulu lonyaka liyana okwamagama njalo selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe ohlanyela izihlahla eziningi. Umnumzana Neva Bonde ukhuthaza uZulu ukuba ahlanyele izihlahla ngoba lonyaka kulamanzi amaningi.
Sifuna ukukhuthaza abantu isikhathi lesi sekulima ukuthi abantu lapha bavunyelwe khona ukulima le city council noma la local authority. Sifuna ukukhuthaza ukuthi wahlanyele izihlahla khonapho noma lapho lihlanyele khona umumbu noma lapho lihlanyele khona amazambane. Sifuna ukuthi lapha livunyelwe khona le city council siyafuna ukuthi lihlanyele izihlahla. Likhumbule ukuhlanyela izihlahla. Izihlahla ziyasincedisa kakhulu.
Ikhansili yakobulawayo ilemithetho elawula ngokulima kuleli dolobho njalo umlimi oyabe efuna ukulima uqala acele imvumo kukhansili avunyelwe uma kuyindawo engaphazamisi imvelo lokuhamba kwabantu lezimota. Usomlomo wekhansili le unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngemithetho abalayo elawula ngokulima kuleli dolobho.
Njenge Environmental Management Act Chapter 2027 njalo i-Act Protection of Land and Natural Resources eyibhayilo yekhansili Section 10 okusincedisayo ukuthi sinanzelele kumbe sivikele ukulima kwabantu duzane lezifudlana esingathi Springbank cultivation.
Ikhansi yakoBulawayo ithi ikhathazekile ngabantu abalima eduze lamabholoho, imigwaqo kanye lalabo abasusa impawu ezibonisa ukuba umhlaba awusiwo wokulima, kanye lababulala impompi ezithwala amanzi engcekeza lahlanzekileyo besenzela ukuthelezela izilimo zabo. Lonyaka izulu liyana njalo abalima edolobheni bakhangelele ukuvuna, kodwa isikhathi esiningi ikhansili ivame ukugamula izilimo zabo abalima endaweni ezingavunyelwayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kudaba olufanayo abalela ilungelo loluntu bathi ukwanda kwabantu asebelima emalokitshini emadolobheni kutshengisa isimo sendlala esilokhu simemetheka elizweni, ngoba eminyakeni edluleyo kwakulima abambalwa kuphela, kodwa lonyaka baningi njalo abanye benza lokhu endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kwenzakala izulu lilokhu lisina elizweni, njalo abanye abalima emalokitshini besithi sebevuna amakhomane besalindele ukuthi umumbu uvuthwe. Ukuze sizwe okwenzakala koBulawayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo Councilor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane.
Hayi, lokho kuqale isikhathi lesi ukuthi izulu line ngobuningi balo. KoBulawayo abantu babhizi kakhulu ngokulima, babhizi sibili ngokulima kulezi nhlanyelo eziphukeni into ezikholiswayo. Sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi labo imoli ngemoli iyafisa ukuthi ithole inhlanyelo leyo. Akusafani la izolo ukuthi kule moleli ezithilele zikhangelele ukuthi zingadinga inhlanyelo yokulima, kodwa kathesi kukhanya wonke umuntu akazalele ukuthi ayithole inhlanyelo ayolima. Sale zikhathi seni bonke abantu bazifomile ephakathi kokulima sibili, imombo yabo mihle emasimini kubuye endaweni zesikhebo. Ngathi kanempilo siyiphile izolo, sikhule emakhaya sibuye yangena kwawathi bona izakhamizi sithi delele sikhulude sithi imbuya ukuthi zisizakale ezikhebeni.
Amasimu la ayenela yini abantu?
Hayi, amasimu kaweneli abantu,
akulangxabanikaweneli
kaweneli. Bakhona bebevele belamasimu abo ade bevele bekhona izolo, kodwa abanye labantu sebethatha iy'ndawo zenezi ezizekele ukuthi zisethise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona. Abanye lanxa umanisipala ekhuthaza ukuthi bangahambi bayolima emkhunzini kwezifula, sekuyikho la sesibona begcala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo. Konke lokhu kuyajenisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwenzalo luhlasile, abantu babona ngani bazasizakala njengoba kuthe kwaba lezulu lonyaka.
Labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele abo?
Hayi, bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi endaweni ezinjalo nalaba sebethe balima, kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo. Kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala awususe wona lwana omuntu udanyule ungakasuki isikhathi sokuthi udliwe, kodwa lo nyaka besingaza kubona ukusenzakala lazinyaka ingathi kubona ngakusenzakala. Kodwa kungasho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi ukubana zeqe imithetho ebekwe ngumanisipala, ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde uvikele lathi njengezakhamizi zakoBulawayo.
Izulu leli liyaphathisa yini kulabo abangela manzi?
Liyaphathisa kakhulu. Abantu sebesebenzisa iy'ndlela eziningi ezijeneyo zokuthi amanzi le agcinakale, bawakhongozele, bawagcine, asebenze ezambuzini abilisiweyo, asebenze ukuthi ngisekenatheni, ngithole sekuthini abantu bahlambe iy'mpahla zabo ekuwatheni. Hhayi, lokho kuqalisekuma kwezulu nganxa abantu bebekhala ngamanzi, kodwa kukhala kwabo kwehlile.
Lo ngukhansila Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane obexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi kalimangaliswa yikwethuselwa ngumongameli Donald Trump weMelika othi uzethesa izithesiso zenotho umkhokheli wakulelo lizwe uma engakhulumisani leziphathamandla zakwele Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ele Gabon lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomabasa. Lokhu kulo uhulumende owagenqula uhulumende wemuli ka-Ali Bongo ngomnyaka ka-2023 eyabusa ilizwe lelo kweminyaka engama-55 years. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika namuhla wethule umbiko wakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi balungise impahla yabo bekwele Melika ukuze bengabhadali imithelo eminingi. Wethule lamazwi eseWhite House njengoba engenelisanga ukuya eDavos kweleSwitzerland lapho okuqhutshelwa khona lomhlangano. Wethu lamazilanga esikhathi esithi uhulumende wakhe uzaqathikisela eMelika wedlula amanye amazwe wonke. Njalo esithuza kwethulela European Union, China, Mexico le Canada imithelo kumpahla ethengiselwa eMelika. UTrump uthamazwe la aqilibizela eMelika ngemithelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Washington Jamela. Lokho gulu daba olo iqhubeka olusenzakala njengoba umhlangano weWorld Economic Forum uqhubekela phambili eSwitzerland kuyikho lapho umphathi ntambo wezemali enguye okhokhela iqula leZimbabwe omnomzana Mthuli Ncube abekhala khona ngokuthi ukuphuma kweMelika kunhlanganiso yeWorld Health Organization kuphazamisa inhlelo zezempila kahle eZimbabwe. Okakhathesi sizwe ingxoxo lomnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariff leyo yemithelelo yakhuluma ngayo kungenzeka isebenze nxa kuyikuthi abantu amanye amazwe lawo lama companies azizwe ethuselekile ukuthi azothatha imithelo amanye azozama ukuletha imisebenzi e-America. Kodwa-ke uhlupho yokuthi amakhampani wona ngiwawo nawo vele kune-corruption ethile futhi ngoba kunjenje njengoba vele sokule globalization ngendlela okusetshenzwa ngakhona ama-companies ayenelisa ukuletha lesey ukuzovula enye ikhampani la ibe yinkampani nje maybe mhlawumbe labantu abasebenza bambalwa then iningi labo libe ngelisebenza ngaphandle kwelizwe. So bese bethumela okuvela ngaphandle bakuthumele bekuletha ekampanini yabo lapha bazokuthengisa zokuphuma lapha sokungani kulokhani. So kule ndlela eziningi ezithiyeneyo ezokubhoda ngemva kwamatarifu ala akhuluma ngawo.
Ye, yeah, baba Jamela sibone kumbi kwakhe umnumzana Trump echothoza kakhulu uhulumende kamnumzana Biden njalo ekhuluma ngezinqumo azithethe ukuthi akhuphe ezinye izinto ebezenziwe ngohulumende kaBiden. Libona sengathi lokhu kuza kwamukela kanjani ngabakhokheli abanye abakulomhlangano?
Wenze enye into engane ayijwayelekanga kakhulu. Iminyaka yonke le edlulileyo kuleli lizwe bekule policy le yokuthi i-domestic politics and at the border. So nxa uphuma elizweni awusakhulumi ngendaba ze-domestic. Kodwa-ke uTrump nguTrump, so ho ukhuluma noma yini. Asazi ukuthi bazocabangani abanye abakhokheli bakwamanye amazwe ngoba esikhathini esiningi uhulumende ongenayo uyathatha isikhathi ukuthi astade lokho okade kukhona andibana akuguqule. So njengoba evele wangena waguqula ezinye izinto eziningi kuzokwenza ukuthi nxa usiya phambili ama-deals owenzayo le lizwe azabe ngathi ngenye indlela instead okwenza idili le lizwe ususenza idili lo mongameli nalowo obusayo ngoba ama-deals wonke la akade enziwe nakade enziwe nguBiden laba sebefika bewakhupha kutho ukuthi lalaba abazokwenza lo Trump nawo asengozini nxa sokungena uhulumende omutha after 4 years.
Mnumzana Washington Jamela ulandele zombusazwe njalo uyisizana seZimbabwe esesihlala eMelika. Ube secingweni le Studio 7 eseChicago. Njengokwele thembisa kwethu namuhla sihlaziya imizamo yalabo abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okuphethwa khona isikhathi sombuso wakhe. Umphathintambo obona ukwethula kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga ebandla leZANU-PF azama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lolu daba.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations afana lena lawa. Bawenza ama-declarations lawa ngesikhathi sikaMgabe. Bekani kubana kwagcina ngani. Lo umnumzana abambiza uMsubere ngento ayikhulumayo leyo, kujwayelekile vele ukuthi bafuna ukuncindezela abantu. Abakhuluma ngo-2030 balelungelo lokubana bakhulume ngakho lanxa singavumelani lakho. Abangavumelani lo-2030 balelungelo labo. So uhulumende angazami ukuthi ancindezele ama-views angahambelani lalokho okukhulumayo. Siyazi ukubana ngalesi sikhathi sesikhathini esibi sizabona ukubulawa kwabantu ngenxa ka-2030. Sizabona ukutshiswa kwezindlu ngenxa ka-2030. Sizabona ukuchawa kwabantu lokunyamalala kwabantu ngenxa ka-2030. Kungenxa yokuthi ama-proponents ka-2030 kawafuni ukuzwa omnye umuntu olomunye umbono ohlukene labo.
Ye, kwelethu yamuzwa lapho uyakhuluma-ke ubaba uMlalazi ngena khonapho Chuma.
Ngibona ngathi into eqakathekileyo that I picked from inkulumo kababa uMlalazi ukuthi udaba lika-2030 luya ngokukhetha komuntu. Angithi sithi siku-democracy. So nxa siku-democracy kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 umekele akholelwe ku-2030 wakhe. Umuntu ongakholelwa u-2030 laye mekele ehlale ekungakholeleleni kwakhe u-2030. Kodwa isiqokoqela sendaba sisekuthini masingahlukumezani ngenxa yakho nokho. Ukuthi ngoba mina ngikholela u-2030 so kumele wena ongakholelayo ukusuxasa ukedlukumeza kayisikho. Into leyi yinto omele ube wazi ukuthi inama-process. I-constitution yethu yeZimbabwe ilalo ilungelo lokuthi i-amendwe at any given time. Yikho kulama-provisions ku-constitution yona leyo athi ukuthi hayi nxa ufuna uku-amenda lapha kumele uyenze lokhu. So akulantembi nxa kunomuntu ofuna ukwenza kunokwana and anti kuyahamba kulista lokuthi kuzahamba njani kuze kufike kudlule ecabinet kuye eparliament kuze kuyofika ebantwini sokuyi-referendum. Kunafana anti yiyo phela inkundla lapho abantu abazafika bedlale khona insolo zabo othi kona nxa kunye sevota uyes omunye evota uno kube sokuphuma kuhle kungelakulwa kungelakucabangelana into zizihambela nje kuhle.
Yes, awuzwa kakhulu golide ngena baba Mlalazi. Umphendulo ugolide khonapho.
Mbona ugolide siyavumelana. Ngethemba ubana soze sivumelane emini ebusuku bakhipha izinduku. So far esikubonayo ukuthi labo abaphusha uhlelo luka-2030 bakhanya ngani sebelelungelo ukudlula abanye. Yikho ubona lo minister we-government, nothi umuntu wezanu, lo minister we-government esethatha iphepha likahulumende eseqala ukuthethisa labo abangavumelani lo-2030. Lapho golide siyavumelana, abantu beZimbabwe kababe lelungelo lokuthi baphikisane lento abangavumelani layo. Iloba lokuthi iphuma nganjalo indaba ka-2030 aseyiyo secret. Isikhulunywa publicly, isikhulunywa ephalamende ngabantu bezixoxela, abanye bazibanxusane lasemaplazini bayikhuluma ubana indaba eqondileyo. Kodwa-ke singakhangeleli lokhu ukuhlukumezwa kumbeni ukubhala kukahulumende sechothoza abanye ukuthi basponswa yi-West lani. So kuyindaba esidakayo ukuthi nxa sehlukana ngombono susithi ngisponswa ngubani bani wangaphandle. Now ugolide uyazi ukubana esintwini bathi kusina kudedelwana, kathi kuzani wayo kungadedelwana? Why kukholwa uMgabe la enjana la selimendosile ama province including iBulawayo province eka Golide yayisendosile ukuthi uGushungu fela fele khona kwazi bangenela amasotsha labo mnanga kwabamkhipha aliboni yini Golide ukubana lisidonsela komnye 2017 ukuthi umnangagwa uzaphinda baleke futhi ezweni abanikazi belizwa amasotsha sebelifuna back ilizwe labo abamnikeza lona.
Yes, yawuza kakhulu umlalazi. Gqiba khonapho Golide utsho lokuthi kuloko ke ongani ukugadaza umlalazi ukuthi umphathintambo kahulumende nguye wethula khonokho njalo lokuthi kadahlala lisiba lokufanayo kusukela usese kulo mnumzana kumbe ngithi umoyi uRobert Mugabe kuze kube lamhlanje kuyini kanti
uHonorable Mushere Minister of Information and Publicity uqondile nta ukubana akhiphe kuloko akukhiphileyo ukuthi kona abantu akabe befunde ukungangeneli izinto ngoba yibo abantu abahlokoza imisindo bona laba. The moment you start writing such statements, usufuna ukuvusana kwabanye abantu abahlaleleyo laba abahlezi khona. Andiyabo, yikho nje kona abantu kabavumelane ukuthi kona ofuna u-2030 amfune emelapha, ongamfuniyo laye angamfuni emelapha. Asingabi laba aborefu laba sebephakathi laba sebeqasha ufuna ukwenza izinto ezizagcina zixega lo ofuna lalo ongafuniyo begcine sebelimazana benza kantambetha ngama-Christian organizations abangcwele ngcwele bona bekwazi injongo yabo abafuna ukuthi kube nempumela yani bafuna vele ubudlwangudlwango bafuna ukuthi abantu bathani.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela zembusazo ezimele bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli ve-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Happy New Year kini lonke. Thina simangaza ila ama-video la ama-China la ahlukumeza abantu bakithi. Ama-video a-trend kakhulu. Manje asazi ukuthi kumbe silabaholi abakubonayo khonoko kumbe asilabaholi ngoba abaholi bakithi nje ngabantu nje abasithandela imali kuphela. So kuthandwa ama-China ukudlula abantu abayibo abanikazi belizwe. Abayibo ukuthi uma kusiyavota kuyibo abafunakalayo. Manje na ama-China ahlukumeza abantu ngendlela engekho right. Yabona khonapho umuntu ekhala umuzwe ukuthi umuntu lo ukhalela nje ukuthi akabhadalwa ngofuna imali. Ayi asazi into enjani. Ayi sabuswa ngabanye abantu. Kulela lizwe asazi uNkulunkulu akangenele. Ake kangenele uNkulunkulu atshintshe inhliziyo zalabana abantu abasiphetheyo la. Siyabonga Studio 7.
Studio 7 basakazi bethu abahle. Lokudana kakhulu. Kubalweni benkululeko abafuna isisekelo sombuso siguqulwe kwenzela ukuthi uMnangagwa aqhubeke ebusa bathi bafuna aqedisele lokho sekuqalile ayenze lo mgwaqo wecholocho ngithi mina liphupho lelo angeke akwenze lokho uMnangagwa angeke akwenze liphupho ukuzithola ukuphupha useindlenti mawuthi uyavuka uzithola ukuthi uselupane yakuchisilanga.
Yes, sanibonani ku Studio 7 okhulumayo uJay Moyo ngajabula le audio mayingafundo. Besicela ukuthi next time abantu bezani PF laba sebekhulile abangama council bengabafaki ngoba manje ukuthi baye emahofisini becelela abantu inhlanyelo bayesaba kuholwa kwezindawo kulabantu abancane. Like ngakhulumela inkayi imalando ayiholi council wangkona sekhulile kodwa uyabe lokho ekhalela ukuvotelwa next time abayekelwe laba bantu abadala laba sebekhulile.
Sibonge imbono yenu balaleli. Okwelingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngemva kwaloli uhlelo. Okwanamhlanje sibonge kakhulu umuli yeZimbabwe ukuthi lilalele uhlelo lethu. Abangenelisanga ukulalela liyenelisa ukuthi liye ku-www.voaindebele.com lizwe. Olivalelisayo uTabakancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.